umthetho we cybercrime security and data protection bill wethulwa ngesikhathi kulokuhlukuluzwa okukhulu enkundleni zokuxhumana ezobulenjini ezifana labo Facebook, WhatsApp, Twitter lezinye kungena imithetho ecacileyo yokujezisa izigangi kulezinkundla. Isiphandabandla sikahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu izolo wazise ngathi izindaba ukuthi umthetho lo uzajezisa lezi zigangi ezihlukuluza abanye ebulenjini. Ingcwethe emsebenzini ephathelene lezobulenjini umnumzana Chris Mtsonza uthi umthetho we cyber security bill uqakathekile ukuthi ube khona.
Country, there should be legislation that governs the cyberspace. The cyberspace is where
kumele kube nemithetho elondoloza indlela abantu abaziphatha ngayo ebulenjini. Ebulenjini kulapho abantu asebekhulumisana khona behambisa imbiko etshiyeneyo. Ngakho-ke ubulembu yinkundla okumele ibe ile mithetho engavikela uZulu kwezinye ingozi.
Uqhubekeyedwa uMsotsa, lo mthetho unganceda ekutholeni ubufakazi obungasetshenziswa lasemthethwandaba.
Electronic evidence, I'm talking about what data can be gathered from your phone.
Nxa ubufakazi obungatholakala kubomakhalekhukhwini emitshineni yobulembu kanye lakubomabonakude bungasetshenziswa emathethwandaba, ngibona kungani kungancedisa ekugotshweni kwezigangi.
Umnumzana Brian Namu isakhamuzi seHarare ukhuthaze uhulumende ukuthi aqhube imikhankaso yokuchasisela uZulu okumunyethwe yilo mthetho we-cyber bill.
Kathesi i-cyber bill sesiyibonile isibonile, uhulumende sevumile ukuthi ibe khona, kodwa into ekhona ngeyokuthi uhulumende kayenzanga umkhankaso okwaneleyo ebantwini, ngoba kathesi ngakhangela ukuthi uZulu akakwazi ukuthi i-cyber bill iyabe ikhangela obani njalo iyabe ikhangela ngokwani. Siyakhuthaza nje ukuthi abane uhulumende angayenza umkhankaso ebantwini ukuthi baze bazwisise ukuthi i-cyber bill iyabe isenza ngokwani.
Umnumzana Thembelihle Sihwa esininjalo isakhamuzi seHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo okwethule yilo umthetho we-cyber bill.
Eke sijabulise sibili njengezakhamizi ukuthi umthetho we-cyber act, ngoba hayi indaba zokwethuselana beseziyandile kakhulu sibili. Abantu sipho ngihlala bethuselana kuma-social media labo-Facebook labo-Twitter, so sibona ngani ngoku-approva kwe-bill lay sibili kuzaphathisa abantu sibili ukuthi beke beyema into zokwethuselana sibili siye senze ezinye izinto eziyi-productive esigabeni.
I-cyber security bill yethula ngesikhathi imbiko yamanga kanye netshotshozela inzondo phakathi kukaZulu isivamile enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye. Lo mthetho ukhangele ukuphathisa uZulu ukuthi axoxisane njalo aziphathe ngendlela eqondileyo ekulenjini. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.